kwa uNelson Chamisa Silaye useredi ukuyahlohla enguqinileyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivothisa amapolisa liwavothisa amapolisa agents etshengeke
Golide
ngoba bonu uLogan uthi yabona ndo kwa uWilliam Gay ngoba uFirm Gay owakuthi ibhora emi right center emi right pump kwegobhora kwamele it was easier to score than to miss owakuda ikhozenza kuba uChamisa bamloja bandubone
mabloja
hayi uChamisa akwenza ukuthi akute golithi uChamisa lijaha uChamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuze nokhulu mina vele ekhaya kimokhulu basenzile uto bahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohla uChamisa kwesikulindele kutshintsha impilo zethu thina esisabancane sabantwana abancane ifuture yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
golithi
Aha, mina ke ngethuso kwaba uChamisa ngoba ngendlela mamlotsha asexoxe ngayo wonke umuntu age around him from isikhathi sikatswagira lapha sesele longabantu okunuka uchago emakhaleni mina ngibona ngathi angaba le state power sizathola ziba ngomkhokheli wenu sure ngoba nxa umuntu umtele democracy
very perpetual incumbent golide yesilwa layo I perpetual incumbents yilo esilwa layo I perpetual incumbents want to be the incumbent all the time let people rest to a red takeover sikhona ubithi bazaba ngama advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha senze njani ba right bahlale phansi ke kuphakama mamlotsho lika libona okunye okuthiyene ukuthi kusebenza njani bakugolini
ngabe nguwe mamlotsho omayo uta ngoba upresident hayi lapho la mbiza uti hayi ye same bona sizibathala uchamisa bathu yafanana
ubuza mvotela golide wena thembu ukuthi ngemva kwaba uchamisa umamlotsho ukona vote uqinile golide ungesabi ngisho labantu abakho vele bayavota beqinile ukuthi umamlotsho ukona
ah le ikani ibhasi ke lama breki kwaba sesemehlweni le ingathi ngeri lihlanda le
lendlela vele vele sesihlahleni sikhuluma nje golide sesihlahleni ngenu le sithwale senzima ake litshintsheni ke sibone ukuthi ujaha usiphathe elene omamlotsha laba basiphathelene ke sibona ukuhlukahlukeneyo even if kusiyempini golide akula khona apho yabamaxhegu ukhola apho abantu abancane ukuthi baye kulwimpi this is a war and this is a generational war that we need to fight we need to win this for our children deserve a better future
uya ngefriday ehlale endaweni edlala ngutshele kudle zigcwale I'm sure by the time ngiqeda nayo mhlaka 23 wena uzavotela u-Edim nangagolele ezampeni banibone
umama engavuka laphalele khona golide ame ngenyawo ukuma swanga yethu nonhlanhlwezani sengivotela u-ED u-ED uyangikweleda ungikweleda ukhathazile walahla ngesikhathi segugrawundi lokho simfuna lakhathiya sithambo lakhe selifuna silingcwabe njengemuli you cannot tell me anything that is beside that ukuthi ngiqala ukukhuluma ngo-ED akubuye ukhathazile lapha bekwe